soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 16 kuNtulikazi 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Kuti tudakusarudza hurumende yemunhu wese, mutungamiriri wemunhu wese, upenyu wemunhu wese, ikonomi yemunhu wese.
Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change uti uzanqoba ukhetho oluzayo.
Baba uMnangagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhale ukuthi uwina ngemargin enganani, kodwa hhayi.
Abakubandla leZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-patriotic bill. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change bebethe gwaqa eMkhoba Stadium eGweru namhlanje emhlanganweni omkhulu wokusungula umkhankaso wokhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngakufanayo eleZANU-PF belikhankasa eMaswingo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa wathembise khona abantu izulu lomhlaba ingakhethwa ngoZulu, kubika uEzra Chiza Sibanda.
Ise pomporo Afrika kaisi muti.
Umkhokheli webandla leTPC uMnumzana Nelson Chamisa utshela abalandeli bebandla lakhe ukuthi senqobile ukhetho oluzayo, njalo abantu kumele bebone ukuthi bavotela inhlala kahle.
Tikuya nekampeni sithi tudakusarudza hurumende yemunhu wese, mutungamiriri wemunhu wese, upenyu wemunhu wese, ikonomi yemunhu wese, ivhura yemunhu wese, rugare rwemunhu wese, mari yemunhu wese, dzidzo yemunhu wese, bandara yemunhu wese, kurarama kwemunhu wese,
umsebenzi womuntu wonke, inkululeko yomuntu wonke.
Uqhubele phambili uChamise esithi umbuso wakhe awusoze uthathele abantu umhlaba.
Udaba lomhlaba
25
Uchamisa uthi lanxa kulabanye abancintisa besithi bengabe TPC bangqotshwa ngoba bathengwe iZANU PF. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa naye ubeke ugudu ekhankasela ukhetho oluzayo. Utshela amalunga ebandlaleli uba kuningi osekwenzekele, ngakho ke kumele abantu bamvotele ngobuningi babo. Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu emhlanganweni lo. Ilungana leZANU-PF uMnumzana Khulekwashe Musaka uthi ibandla lakhe lizanqoba ukhetho oluzayo.
Kusegcekeni ukubana ubaba uMnangagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhale ukuthi uwina ngemargin enganani, kodwa hhayi usenqobile. So ngomafitshane sithi ukukhankasa kuhamba kakuhle, kuhamba ngokuthula, kulokubambana okumangalisayo ebandla leZANU-PF endaweni eziningi ezijiyeneyo. Izimoto zethu ziyagijima phansi laphezulu, bayagijima ama-central committee, bayagijima ama-NCA, bayagijima ama-provincial member ethu, bayagijima i-DCC yethu, wonke umuntu uyagijima ecampaign, ama-senator ethu bayagijima. So lokubamba lokuthize ebandleni lezano PF.
Abebandla lezaphu lele United Zimbabwe Alliance bathi labo bayabhotabhota becela ukuvotelwa umkhokheli webandla lezaphu Mnumzana Sibanglizwe Nkomo uthi basebenza emphakathini.
Siyabhota indawanyana yonke sikhangelele ukuthi sibhote ilizwe lonke size siyefika khona eManicaland leMashonaland West lapho esidaba esama candidates ama council khona. Iko ke sibhizi sibili ngakho lokho uduwo nje esihlangane lalo olukhulu ukuthi kasenelisanga ukuthi sifake umongameli ukuthi ancintise kuzihlalo sikamongameli kungenxa yokuthi imali yasuka yabankulu kakhulu le eyaqanjwayo izeki.
Umnumzana Frank Mhlangamsekelo umkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance uthi bathakazelelwa nguZulu.
I-UZA iyaqhubeka ngomkhankaso wama-campaigns siqhubekela phambili senza konke silungiselela ukuthi sinqobe kulolu khetho luka-2023. Siyenzeni konke ngokuthula kungabi lodlame konke asikwenzeni ngokuthula sithi no to violence.
Umnumzana Efi Dlela Ncube olandela imikhankaso eqhutshwa ngamabandla wonke uthi kunengi okuthenjiswa abantu lonyaka ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ayathembisa ebantwini ukuthi aza kwenza lokhu lalokuyana. Nxa ngingaqala ngeqembu lezanu PF okunengi lithembisa khona lokuyana elalikuthembise ngo-2018 elalikuthembise ngo-2013 ngo-2008 okunye njalo yilokho elalikuthembise ngo-19 80 okulokhe kungenzekanga. Okunengi kwangikhona yilokhu ababekuthembise ngo-1985, 1990, 1995. Lokhe bekuthembise ukuthi baza kwenzela abantu lokhe bengakugcwalisanga. Izinto ezinjengemisebenzi, ilizwe lokhe lingela misebenzi, kakula industry, kakula zomnotho, abantu bafunda nzima. Kwakulezithembiso zokuthi kuzaba lemfundo yamahhala lokhu ingekho. Lezinto nje ezihlukahlukeneyo ukuthi omama baza kwelatshwa mahhala ezibhedlela, bayebeletha mahhala, abantwana belatshwe mahhala, lokhe kubhada lokho kuthenjiswa nje kungenziwa. Kodwa kukhona okutsha njalo abakuthembisayo lokhu lalokuyana, kodwa kulutshwane kulalokho abakuthembisa kwangenzeki. Iqembu le-CCC lalo siyalibona liyakhankasa njalo, lanxa livinjelwa, liyavinjelwa kakhulu. Kodwa isethembiso salo sigxile kakhulu kunguquko eliza yiletha leli qembu uma lingathatha uhulumende ukuthi lizadiliza konke okubo okwenziwe iZANU-PF kusuka ngo-1980. Yikho lapho liqine khona kakhulu. Thembisa imisebenzi, thembisa utshintsho, ezomnotho ezisebenzayo, ukuphela kwamalayini emabhenki, lezinto ezinjalo.
Iningi labantu lithi liyavota lo nyaka uhlanganisela lentsha kukhetho lukamhlaka 23 Ngqwabakazi 2023. Ngimana e-Studio 7 ngapha eGweru, igama lami uJesu Christ sibani.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Umthetho lo obizwa ngokuthi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act upasiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiswe Freedom Alliance uthi i-Amnesty International ikhuluma ukuthakazelelwa nguZulu.
Siyayibonga i-Amnesty International ukuthi ingeyezinye zenhlangano ezima lozulu weZimbabwe ukuthi ithothoze isenzo esibi kangaka. Umnangagwa kungomunye umuntu bekumele kumyangise ukuthi ivini imbali yelizwe izambhala njengomuntu owephula ilungelo labantu ngendlela esabekayo, ikakhulu esebenzisa umthetho. Ngoba kufuna ukuthi kungabi lo muntu ophikisayo ongathi ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga.
Pho manje kumele kwenziweni ngoba i-Amnesty ngona umthetho lo ulahlelwe kanjani?
Umthetho lo kumele ukuthi uphikise. Kumele ukuthi uZulu weZimbabwe naye asukume ukuthi umthetho lo siyawuphikisa, sivumelana naye i-Amnesty International ngoba incedisa thina khona lokho esikusolayo. Futhi bekufuneka ngabe kuyavuma uZulu weZimbabwe amjezise ngokuthi angamvoteli. Ngoba nxa kuvotelwa umuntu onje isiko azalithiya libi kakhulu, liyenyanyeka elingasala kuZulu owelize even igeneration elandelayo. Yikho sekumele ukuthi bakufunde ukuthi kumele ungavela ube sesikhundleni wenze imithetho yokuthi awusola. Uyabunga umuntu onjani ongasolwayo? Nguhulumende onjani ongasolwayo? Engathi uhulumende abaphethe even abe-America abale-democracy labo bayasola. Yona iZimbabwe iyabasola uhulumende bakwezinye indawo.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa we-Freedom Alliance sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF.
I-Patriotic Bill ngeyokuthi ivikele ilizwe lethu lingathengiswa ngabanye bethu. Ukuthi nxa ungumuntu kumele ube ngumuntu ongahambiyo siyatshela ukulizwe lakho walethile izinto zonke ngokunjalo ukukhuluma kubi ngelizwe lakho ngelizwe lakho ukukhuluma ngokuhlela ngomuntu but ngelizwe lakho ilizwe into eqakathekileyo kakhulu ongamelanga siyithengise njalo khonapho ungakhangela kithi ilizwe yinto eqakathekileyo ngoba ilizwe ngelethu sonke ungakhangeli nakathesi abantu besihlela besezenje phakathi kwelizwe kudalwa ngabanye bethu becela bethi hayi into kazimanga kuhle kumele bethengise kumele bethengise izithezo zonke zihluphekisa umuntu ohluphekayo vele kithi abantu abashoze ukuthi vele abalanda abakazwa vele ngamasanctions la
ye kodwa-ke kulabantu njenge-Amnesty International inhlanganiso ezithi kolokhu vele ukuthi kubisa umthetho nje akulunganga wena ubona zani ungalahlwa yini umthetho
kusiyanga ukuthi abanye bethi bakubone njani kodwa mina ngibona ngani umthetho lowo uze ngemva kokunanzekela kakhulu ukuthi kube lobuchapha bokuthengisa abantu bethengisa ilizwe labo besiyakhuluma into ezingayisizo ngelizwe labo besiyakhuluma amanga ngelizwe labo befuna ukuwa-advansa ama-agendas abo aqatshileyo besebenzisa ukuthengisa ilizwe labo kunenza kakhulu okwenza lele kipu sokuwonakeleyo ngobumo ukuthi abanye bethu besiyakhuluma amanga bona ngale ngelizwe labo besiyathengisa ilizwe labo elithengisa umthetho loyo uzazifikela khonokho ikakhulu kithi thina abanikazi belizwe elithengisa ilizwe lelo
umnumzana Philip Gawule ukubandla lezizanu p f besixoxa laye ekobulawayo zonke kusigaba esilandelayo sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-Reuters babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele Ukraine lapho le Ukraine lilwisana kabuhlungu nebutho le-Russia sesabelweni se-Donetsk. Soke isikhathi sezamasiko lamhla sixoxa lomnumzana David Mohavinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala kobulawayo sawamukela uhlelo wakho
ngiyabonga sixoxe
yes lamhlanje ke sikhuluma ngokucolwa kumbe ukucola into ezinjalo akusitshela ukuthi vele kuyini lokho
ukucola kutho ukuthi nxa umuntu esekhuphile amlobolo enkulu yenkomo ezicolwayo ukucoxa kuyikubonga ukuthi yomkolo lihlambuluke iy'hloko zombili zikhululeke ukuthi mkhwenyana usuqedile umlando usungumkhwenyana ogcweleyo inkomo yana yokucola iyadatshulwa phakathi abanye bathathe umhlubulo wangancane kodwa lina eliqhuba izinkomo yayijabula inkomo liyana umhlubulo wenu liwupheke labana labo bazathi befika khona lekibo lenyama liyana bazabizana nezihlobo ukuthi hhayi sebebuyile laba kade bethuniwe ukuthi bayecolwa yikho-ke sebezaqhathelana amaqasha ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze isobho lomsuzi umkhilokhlana wenza ukuthi kuhlambulula inhliziyo zabantu kuyaqinisa futhi ukuthi ubani uselobolile useqedile kakho sesamlandi ukwenzela ukuthi abantwana bengakhathaziki babe sebehlengiwe ukugcweleyo ukuhlenga ngisho ukuthi babe sebelotsholwe akuhlekanto ezabahlupha ngoba kuyabe sokuhlambulukile
ye singathi kuvame kangalani khonokho kulezi nsuku
kulezi nsuku inswelo yize zikhona kodwa-ke nxa kungenziwa ngalokho usungumlando ebantwaneni nxa bengahlengwanga uhlupho kazipheli kubo ngoba amadlozi akibo kanina lapha khona abazalwa khona babe bengadlanga lutho yikho lokuseleyo laye ukuthi uqedise lokho nxa engalalutho abantu abakhe bengakhula sebesebenza bazaqala ngokukhupha lobololeliyana ukwenza ukuthi bacolwe
lo ngumnumzana David Mohavinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala kobulawayo
babethethela amazwi bengena amasiko
ngoma nje sile sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontshungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
ngifuna sikhangele ukuloba kuka Paul ebhalela uTimothy iChapter ka 1 Timothy oqala iChapter ka 1 sikhangele ke la amavesi kusuka kuverse 3 sisehla siyaphansi sisiya kuverse ka 6 uthi yena uPaul nxa eloba kwathi mhlangisiya eMacedonia ngakutshela ukuba uhlale eEphesus ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo futhi bangachithi isikhathi belalela izintanekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakuso isazelo esihle nasekukholweni okuqotho. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuba imilayo eminingi uPawulu ayeyinika abalandeli bakhe uTimothy kumbe sithi njalo eloba ebhalela amabandla ayewaqalisile kumbe amabandla ayencedisa ukuba akhule. Siyananzelela ukuba into yayimqoka kuye kwayukuba abantu bangaphambanisi kumbe bangaphambuki ekufundiseni okukhona elizwini likaNkulunkulu. Siyabona ukuthi into yayimqoka kuye uPawulu ikuba abantu amakholwa bazwisise ilizwi likaNkulunkulu ngoba kuyilo elenza ukuba umuntu azwisise ukuba uNkulunkulu ungubani, akwanise ukuzwisisa njalo ukuthi angathandaza njani, akwanise njalo ukuzwisisa ukuba angaziphatha njani nxa ezithi yena ungumKristu, njalo lokuthi angakhula njani esiKristwini. So siyanazela ukuba uPawulu nxa eloba incwadi zakhe zonke, umbhalo kaThixo, iBhayibheli, ilizwe likaNkulunkulu lalimqoka kuye, laliyilo eliba isisekelo sento yonke. Siyananzelela ukuba wayelaya amabandla izinto ezehlukeneyo, kodwa zonke izinto wayebalaya esukela elizwini likaNkulunkulu ngoba lona liqakathekile. Amaviki lawa ayedlulileyo sikwanisile ukuthi sicandule njalo sibeke silontshe iBhayibheli lesiNdebele lona ebelichasiswa licazulwa lisuka ku-NIV, iversion ye-NIV esilungu kwalungise lesiNdebele. Lelo Bhayibheli ke selingenile ebantwini esizweni sangapha esemathebeleland. Kuqakathekile ke ukuthi wonke umuntu ongumKristu lalo ongasomKristu ofisa ukuzwisisa ngoNkulunkulu, ukuzwisisa kwakhe uNkulunkulu lokukwazi kwakhe uNkulunkulu kusukele ekubeni abelazi iBhayibheli. Ngakho kuqakathekile ukuthi iBhayibheli libe ezandleni zomuntu wonke ngoba siyananzelela ukuba into eduhisa abantu ikuba ke babe bengabali, bengachasiselwa, bengafundiswa iBhayibheli. UPawulu uthena nxa esekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu uthi linjengomhedla, ikanti njalo uthi ilizwi likaNkulunkulu liyenza ukuba umuntu abe nolwazi, ukuba umuntu akhule elwazini lwakhe lukaNkulunkulu. Akuleni indlela ongakhula ngayo. UJesu yena nxa ekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu uthi yena umuntu angeke aphilwa ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Ngiyathandazela abalaleli bami bonke ukuba nxa bebala ilizwi lakho kumbe belilalela livule ingqondo zabo. Nkulunkulu wami ngiyathandaza ukuba bazokulangathelela ukuzwa ilizwi lakho. Ngegama likaJesu ngiyathandaza, amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sokwisikhathi sabatsha. Lamhlanje ke kwezabatsha sixoxa lo Brilliant Mpofu khona ngale ke kule South Africa. Mpofu kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila.
Usebenza umsebenzi bani khona?
Usebenze ukontraka, just yona lo ukuyakha.
Yelula sisiza ukuthi wakhani, uyabusenzani?
Sebesiyakha just izindlu zabelungu sometimes siyathola siyathola i-room indlu yomlungu siqale from scratch siyakhe size sifike ekugcineni siyirufe kuplastwe sako rhino light everything nje just like that electric everything nje
wolo kufundela kono
angizange kufundele just ngafika lapho eGoli ngo-2016 ngajoyina lami i-contractor ngaqala ukwenza just contractor ngililabor mix idaka just like that lamaba lokho ngifunda umsebenzi siyaphambili.
Yes, ngathi kodwa kuyandlisa yini ubona zami uyadobha mbijala amasenti kona
bona amasenti uyadobha because sometimes ngiyahoda after 2 weeks or after inyanga kudiphenda ukuthi umakethe endaweni enjani.
So akutshela abantu ngomsebenzi wakho njalo lokuthi abantu bafisa ukungena emsebenzini onjalo kumele benzeni njalo wena ufisa ukuthi uzimele wedwa uchaye ifotsholo uwedwa kona
uzithola umsebenzi sometimes njengalapho engisebenza khona kuyabe kufunakala into ezinjengo-passport ukwazi ukwenza i-permit and then ukwazi ukungena emsebenzini ube right just uthole yona le eminye imali after 2 weeks and then just like that.
Ule exemption permit.
Yeah, and exemption permit ngayithatha 2019 mangifika la eGoli yiyo yabe ngiyisebenzisa just ukuze ngingene emsebenzini ngikwazi ukusebenza ngithole yona lawa imali engiyithola after i-fortnight.
Yes, siyabonga kakhulu Mpofu, ungadinela kusasa mfowethu, sibonge kakhulu.
Hayi, siyabonga, ngiyabonga nami ngiyajabule lami ukutholakala emsakazweni sengathi nami ngazwakala.
Wezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leli indaba iqhubekele phambili lichayeziwayo njengoba linqobele iRentals nge-1 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yamandaba namhla emini. Ohlosele iqembu leHighlanders kumele ikhaya ncube limpumela itsho ukuba iqembu leBhosa selikhokhela ngemiklomelo yemine phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engama-31 ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu 15. Ikanti elisendaweni yesibili lenkezi Platinum Stars lile miklomelo engama-27 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeGibo. Iqembu leBulawayo Chiefs lichayele 3 ngetri kanya njalo umgadli uAbriel Jirinda nguye olitshayela emambuleni kathathu. Ngasebhathaya enkabazwe iqembu leBlack Rhinos libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele wange. Ohlohlele iqembu leRhinos ngu-Alan Gadzi kwakuthi ohlohlele iqembu lewange ngukelishi yandindi. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo ngingujoseph Njanji.
UJoseph Njanji uqoqela njalo lo wayengumkhekhethi wamaqembu abalisa elamazulu elenjube Sundowns uDaniel Ndlovu othi sebebalutshwane abasakhulayo abathakazelela ukudlala umdlalo wenguqu kulezi nsuku.
Ndlovu uthi uhlonzi lomdlalo wenguqu kalusafani lakudala ngoba kuningi yabona abakhula bekwenza okungasayenziwa ngabasakhulayo kulezi nsuku.
Idifference engathi inkulu passion esingathi ngesilungu bathi passion. Kudala siqala sidlalelele lo mphephe lesikweya kube le freedom ubutshona ilanga lonke usebhoreni and abantu even laba beqeqesha ngabe ngabantu labana ababelothando lwebhora. Uthando hatsho kwemali umuntu ubelithanda lona ngokwakhe ibhora ubelidlala okokuthi into le uyayithanda hatshi okwemali esesikubona namhla ukuthi hayi nxa imali ingikho hayi ibhora alisef and le technology esesiyibona esikhona khathesi esisenza ukuthi abantwana bona babancane abaningi sebezivukelela othelevishini lemafonini lapha uthole ukuthi abantwana ukuthi bayedlala lona lele lephepha abasalandaba lakho ngenxa yokuthi sokulezinto eziningi asebezenza khathesi.
UNdlovu uqale ukudlala ibhola eselokishini leLuveve ngama-1980s lapho adlalele khona iqembu labasakhulayo elaziwa ngokuthi yiManchester United. Uthi esuka lapho wadlalela amaqembu abalisa ele Gold Star, ele Vita Form kanye lele Hunyani lona acine eliqeqetsha.
Ngadlala iminyaka yaphose ethize ngagcina ke sengiyimi futhi esengikhosha iHunyani Corrugated. Ngahlala kiminyaka kusuka nje odezi befika besuka uma juniors Dezi, uThabani Masawi, uSawu Zopiri, Joel Lupata, Undotana Spanda, Lapan Kambabanda was the Premier League, Undotana Spanda, Uncle Sitavide, Oneva, Nyono, John Sisio Zamba.
Ikambule Corrected, Velizala Wuskavaska Division 1, Jalom 7, Zwakio, Musha, Taleuba, Katu, Kambule Amazulu, Lona, Eveling, Elinia, Lamak, and Wahama Pambi, Liam, Jalun, Guku, Zimbabwe, Minagani, Gileo,
Asala, Inyaga, Posen, Fogumazulu. Ngasuka kumaZulu ngaya ku Indube Sundowns lapho ngisalile iminyaka ku Sundowns iku Premier League kanye nase ku Division 1 ngathi ke ngisuka ku Indube Sundowns ngaya ku Real Stars iku Division 1 ngahlala ke ku Real Stars yathi ke lapha nokudilika kwa Real Stars ngaya ku New West ke ngagcina ke ngo 2013 ngase ngicabanga nje ukuthi into enhlali nje ngiyane lokwebhora kwaze kuzofika ke khathesi ke sengicelwe ngamadoda lawo awe Ratanang timu eye Country Park.
Ikambule Ratanang lisungulwe enyakenye njalo lidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sina sizwe ezomculo.
Ubuthi crossing leke ikhuluma kabanzi ngempilo yabantu bakithi sibabona be cross eLimpopo besiya eSouth Africa. It was prompted mainly by issue yama permits ukuthi njengoba ama permits la sokuthiwa expire azaphela siyoba yini ke esizweni sakithi abacross abuhlungu abanye siyabona imiphefumulo ihlala lapho ku Limpopo River. Bethathwa ngamanzi abanye bebulawa yile abantu abangalunganga engibazizonda kakhulu ukuthi amagumaguma impilo yabantu bakithi ibuhlungu kakhulu mabefike eSouth Africa bahlutshwe ngabantu bezenophobia kuthi uyobuyelanye kini ukhumala axotshe omunye ukhumalo ngoba lowo khumalo wadlalela ngangale kaLimpopo babuye babotshwe ngamaphoyisa kuthi anamaphepha so it's basically that. It's a very good album. Abantu bangaya kiyo bayayilalela on Spotify, on all online platforms, naku YouTube ikhona, YouTube Music ikhona, bakholise kakhulu. Zikhona ezinye ezimbili engizishayile ngezomoya, zitshengisa nje abantu ukuthi before kufika indoda emhlophe e-Africa, uNkulunkulu thina esimbiza mfihlakalo umveli ncane wayevele khona okhokho bethu begaja izintaba kubonjeleli besiyachumana nalo uNkulunkulu. So it is just ukubabisela emuva nokuba remind ukuthi azange sazi uNkulunkulu ngokubuya kethiwa besivele thi manje uNkulunkulu abakholisa abantu kube kuhle njalo. Siyabonga.
Umadlela sikhobokhobo liyamazi kakhulu. Singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzanqoba ukhetho oluzayo. Laba kubandla le-ZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli@studio7@voanews.com. Lapho njalo ukuthumeza text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngoluvalisa umthembo othemba uGift Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.